ilizwe lakithi ilizwe kwezinye insuku elihlukanele isihluku esimangalisayo. Ubaba uNkomo ube ngumuntu inabanye esasebenza laye kuzaphu esimazi emele izinto eziliqiniso njalo eziqakathekileyo. Ngokuya ngokuya kwezikhathi wabonakala esengene emsebenzini onzima okumangalisayo ngenxa ye-unit accord le eyasuka yaba khona. Umsebenzi onzima lo abe kuwo impilo yakhe yonke ukuthi loba izinto zisonakala elizweni, umuntu esasimazi ukuthi ngabe wayekuzaphu wayeza kuba lendlela yokuzilungisa lezo zinto, kubonakale sokungazathi kuyehlula. Kuthi loba sekunjalo ugulile umntakankomo, kunani kathi umuntu angagule ephathekile ngalendlela singabi lesihluku njengelizwe simnikela hamba ephumula. Ngoba elizweni lakithi leli kusuka kube sokuphumula lokuhlukuluza abantu, umuntu kaphathekanga emzimbeni, ulokhu esetshenzisa imisebenzi emenza abe buhlungu kakhulu. Loba kunjalo, Gipsy indoda engithi nxa ngimi lapho engimi khona kathesi ngithi walisebenzela ilizwe lakibo, wayilwela inkululeko yabantu bakibo.
Ye, ngingene khonapho-ke mnumzana Nyathi. Ngibuye kuwe baba Mpofu, ungathini-ke ngomnumzana John Gomba?
Ngayakumaze ngumuntu phakathi kwabantu olobuntu ukuthi noma izinto ziphithizela sesiba zimbi, even sesiku-unit accord kumbe khonaphana ukuxotsha umdala uNkomo wasale kuhulumende, wayengani ngulwana nje umuntu oyimento oyakhayo kakhulu. Wawungasoze umuze ehlahlele umuntu esithi nende angaphiwa umsebenzi, ubizo lwakhe belungolokuthi angaphiwa umsebenzi uyasebenza. Wangena khonaphana engu-minister of state in the prime minister's office, waba ngu-minister of labour. He excelled very well local government, waba ngu-speaker of parliament, izinto zinzima. Waba ngu-home affairs minister. Ukuthi bangamuzi uJoni ukuthiwa ulwa labantu, kodwa-ke hhayi ukuthi kube lento ebambekayo sikuloza ukuthi uJoni wajiyenze lokhu njengalokho okwenziwa ngabomalunga nabomdala uMabhena kakhulu on behalf of the voiceless, njengakokuthi omalunga babesilwa bathi hhayi singaphathi abantu so abantu bakibo. Phunga uba khona nje ukwanayiza ukuthi ngamnika u-office, we was one of the best ministers we could perform. Busidla nxa ulo hlubo ngamlando yexoxisana layo.
Baba Nyathi, manje ungathini ngokuthi sokuzakwenzakalelani kuZanu PF njengoba-ke uNkomo sebhubhile?
Chikuchu ukuthi njengoba abantu bakulumhlubulo lamandebeleni kungazathi yibo abacatshelwa ukuba ngovayisi, kusho ukuthi sekazadinga omunye khona ngapha ukuthi athathe isikhundla sakhe. Ukuthi kuyaba ngubani yikho-ke engingakwaziyo.
Kodwa wena ububona ngizani kungaba mbani phonga ukungena khonapho utshaye sebelisizwe uyihluze mna?
Hhayi, ayiqiniso dube ngiyabe ngilamanga yikuthi izinto ezenzakala kwamanye amabandla afana nalezani thina abanye kasizazi khangela kakhulu, sizikhangela kuphela nxa lezo zinto ziphambanisa inhlalakahle kaZulu. Kwabo lokhu okuphanana izikhundla ukuthi umbani ozathatha siphi isikhundla, hhayi thina kwabanye akuzake kusakatheke kakhulu ngoba kuvela kwenzi mahluko otheni elizweni leZimbabwe.
Ye, ngiyakuzwa kakhulu-ke baba Mpofu. Ubona zani-ke kuzayenzakalani kuzalo?
Gipsy ngemva kajaha lo u-Adam, abanye bagijima bathwala umngcwabo wonke, i-competition izaba khona sibili, nabanye sebefuna sebezama ukusunduzana ngokufuna ukusebenza ngoba obonke bayafuna nje ukuba iziphamaso khonaphana bayidlala ezitulweni. Ngapha ngakithi kade sebesimkhangelela ukuthi nxa kuhamba ngendlela okwakuvele kuhamba ngayo anto ama-national chairman yiwa isiba ngama-vice president kwangani nje sokuyi-culture ukuthi nxekusayimona uyeza kuba laphana. So ngapha silabo Nelson was senior in terms of amazabu structure ukhuchekhaya, but semdala phela. So vele we don't know ukuthi uzagcina kwenzakele, kodwa kuzaphithizela ikhampeni yakwenazokusunduzana labana bathi hhayi into yezabuliyana siyafu isikwadi yabomnangagwa labo mtaza kakuhle kuphele lokhu. Asibone ukuthi bahlala bedliwe laba abantu barepresenta abantu
esigabeni sekwelamandebele lapha evela khona. Ngingathi uhlupho dube ukuthi kuthe sokube lokubambana lokhu okubizwa kuthiwe i-unity accord, labantu ababelobukhokheli obulomvudo kuzapha basuka basebefiphazwa zama policies ezanu ababe vele bengawajayelanga besese kuzapha. Kwase kudala ukubana lo muntu owayesazakala ekhuthele eyintshantshu abe senqundeka emsebenzini lembonweni wakhe ngenxa yokuthi wayesengene entweni eyayivele ingahambelani lalokho okwakulwelwa kusaqaliswa ukulwela inkululeko.